So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 9 enhlolanja 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafundi bobulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi, njalo labo abaye bayibhalisela bazaphiwa amawoso amahhala kusasa.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country.
Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba umongameli Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi.
Kwenziwe ngabantu beBrandes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho livike lingene le ekamerweni lakho lethatha imali yakho libale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka.
Ikansili yakobulawayo ithi labo ababethengisela esitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kulindawo.
Uma sikhuluma sibona sibili iqiniso, abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isiphathamandla sogatsha lwabatshutshisi umnumzana Tawanda Zwekare uthi umkhokheli wenhlanganiso yabembi begolide unkosazana Henrietta Rushwaya kalacala lokuzama ukususa igolide elizweni ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eHarare ezama ukuphuma elizweni legolide elilesisindo esingama-KG ayisithupha, wavalelwa estokisini okwamalanga ambalwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com libika ukuba wayengumphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe-public service unkosikazi Prisca Mufumira, laye owayethetheswa icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezifika phose ikhulu $95 million kalacala ngoba kungelabufakazi bokuthi wephula umthetho. Ngomvulo, icala elalisetheswa omela isigaba seGogwe neMbuziya umnumzana Justice Mayor waJejena elokuchaphaza imali eyizigidi ezinhlanu $5 million lilahlelwe kachana ngoba kuthiwa akula bufakazi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho, abafundi bobulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi, njalo labo abayabe bebhalisile bazaphiwa amawoso amahhala kusasa. Lolu hlelo luqale mhla ziku 6. Abaqoqi balolu hlelo bathi abasakhulayo kumele baye emahofisini eZimbabwe Electoral Commission iZEC elizweni lonke jikelele bayibhalisela ukuze benelise ukuvota kukhetho umongameli Emmerson Mnangagwa athi lulakho kwenziwa ngontulikazi. UNtungameli Nkomo we Studio 7 uqoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo engumkhokheli wabafundi umnumzana Bruce Moyo.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country. So lo umhlelo esiwenzayo nje njengabafundi ukuthi sinqonqoselane ukuthi nathi sibhalise ukuvota, sibe kwazi ukuthi nathi siyavota, because ekuvoteni yikho lapho esikwazi khona ukuthi zonke izinto ezifuna esizifisa ukuthi ngabe ziyenzeka empilweni zethu, esizifisa ukuthi ngabe ziyenzeka ekusaseni lethu, esizifisa ukuthi ngabe kuyayenzeka esikolo lapho esifunda khona, emfundweni yethu, siyakwanisa nje ukwanisika olinga sethivotile because ekuvoteni yikho lapho esifaka khona abantu abasimelelayo, kungaba ngumongameli, kungaba ngumember of parliament, kungaba ngukansela, kungaba nguminister nje or education. Laba bantu sibafaka nje through thina bevoti. So xa abafundi bengela ukuvota wona sithi yibo abakhokheli ke abelizwe leli kusasa. Yeni kuthi ukuthi ze asila kusasa njengelizwe, asila kusasa nje njengabancane. So it's good to know isikhathi eside nje abadala bebengani bayasekelela, bebengani abahlanganisi, abasikhuthizela ukuthi lathi sibe part of the initiative of deciding what has to be done in our country. It's good to know mani siqoqane thina sodwa njengabafundi abancane, si-identify okule mithi elizweni lethu. So esikwenzayo nje sihamba province by province, town by town, city by city, siqoqana nje sikhuthuzela abafundi thi labo beregister ukuvota, betholakala labo bevota, bevotela umuntu okwazi uzamelela ama-interest awo, bevotela umuntu abakwazi labo ukuthi kusasa xa sikhuluma ngento zemfundo, xa sikhuluma nge-education in Zimbabwe, xa sikhuluma nge-quality of education in Zimbabwe, sikhuluma ngomuntu esale simvotele, sikhuluma ngomuntu esale lathi simthemba ukuthi uzadeliver. So what you are doing, we are just reclaiming our spaces, the young people.
Lithi njalo kulo kuzaba lokosiwayo lizawo sinyama mahala kudliwe kutshatshulwe lapho umuntu ethe wabuya labantu wabhalisa. Konke lokho kuza kwenzakalela ngaphi kahle kahle kobulawayo khonapho, kanti njalo ababhalisayo kumele baye ngaphi?
Esikwenzayo from 6 to 10 i-program le is specifically meant for abafundi abakobulawayo. This is just the start. But as you can imagine, for the deadline, it's about to come to the clinic and put up a little bit of a baby, change a lot of money, and so sikuthina is just a standard program ekulontsha nje. So why sithi abantu nxa bengabhalisa ukuvota sizahamba ukuthi lathi siyedabula siyeyokha inyama. Ngiyakwazi kathi i-generation yethu le babathi ngama-2K bathanda into nje ezijabulisa umoya yabo, ezijabulisa inyama yabo, ezijabulisa nje i-appetite yabo. So sithi thina ukuthi size siba-motivate, siba-attract-e sithi no, lina lingabhalisa ukuvota then sahamba ukuyenzani, ukuyawosha inyama nje sikhulume nje si-socialize, siyazani njengabantu abakhulayo. But thina sithi uhlelo lolu luhleleke kahle and it's happening nge-Friday khonapho kobulawayo kotidizathuqa. Sizathola thina abantu from different institutions ezikoleni lapho abafundela khona, sibahambisa-ke lapho e-electoral commission offices.
Lo-ke ngumnumzana Bruce Moyo ongomunye wabaqoqa uhlelo lokukhuthaza abafundi ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kobulawayo. Lokhe sikudaba lwezokhetho, inhlanganiso yakweleBhilitane e-Sabi Strategy yethule impumela yophenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungaqutshwa kathesi. Lolu phenyo luthi uChamisa enganqoba uMnangagwa ngamavoti ayisilinganiso sokuhlanu lantathu ekhulwini i-13%. Kodwa abanye bayazibuza ukuthi lolu phenyo lungaba luliqiniso na nxa kukhangelwa inhlanganiso eyaqhuba lolu phenyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yebo, sibonile imphumela yophenyo olwenziwe ngabantu beBrentes Foundation, kodwa ngithanda ukuthi ngihle ngingachayi injani mfihla umphini. Ngihle ngithi mina okwenziwe ngabantu beBrentes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho lifike lingene le ekamerweni lakho lethatha imali yakho libale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka. Abantu beBrentes Foundation, iBrentes Foundation uCraig lowo oyikhokhelayo usebenzela uJonathan Oppenheimer, o abantu abakwazi khonokho bapho ngulalela balandele konke okuthiwoyo ngoba abantu bathanda ukutshelwa abafuna ukukuzwa. Kodwa ke mina ngizakhuluma abangafuni ukukuzwa, kodwa kuyikho kuliqiniso. UJonathan Oppenheimer ngumntakaniki okhipha Oppenheimer. Uniki Oppenheimer, onguye ngumnikazi abakwaziyo oyiplaza leDepshan leli liseShangani leli elilezembwayo ezinengi kakhulu. Angafuni ukukhona ukuthi kufike khona ukuqhubhe lomuntu oligxobayo phakathi khona phana wangena lapha uyadutshulwa. Ungu Cecil John Rhodes wegeneration yethu. Uniki Oppenheimer uyaziwa ngokuthi nguye o-controller ezombusazwe eSouth Africa, yibo labo Rupert abakontrole ezombusazwe eZambia. Sibonile bencedisa okungosilose ngomongameli ukuthi okhona kade esiwichilema ukuthi anqobe kukhetho olwenziwayo, wanqoba umnumzane Edgar Lungu. Yibo futhi abalesandla esemfene ekungahlalisekini instability eyenzakalayo emazweni amaningi aseAfrika, ngoba uNicky Oppenheimer nguCecil John Rhodes wegeneration yethu. Ufuqhuba iagenda yamangisi lama-American imperialism, neocolonialism and subjugation. Asikuthembi ngoba uvelu lisela. So Breakfast Foundation yinhlanganiso yezigangi ezibangela iDC emama instability emazweni aseAfrika ekulwela inkululeko yelizwe ukuze sizikhiphe ezandleni zabacindezeli abahuquluzi izihwaba ezinjengo Nicky Oppenheimer onguye ke osponsor inhlanganiso leyi eye Brandest Foundation. Angeke savuma ukuthi sitshelwe lisela ukuthi imali yethu isibaliwe ingakanani.
Lolu phenyo luyaveza njalo ukubana kulabantu abaningi kakhulu asebesithi abayethembi iZANU-PF. Uyavumelana lakho yini lokho?
Sikhuluma ke ngesingakuthi from an academic point of view. Lolu abasitshele ukuthi isample yakhona abayi-interviewileyo abantu abababuzileyo besenza lolu khetho ngobani, basebenzise what method, what methodology, njalo bebeyicupha ngapi, abantu laba babengabantu akade bephendula besebenzisa platform bani, ngoba kulesi kungenzeka ukuthi kade bevele bezibuzela abantu abagcwele ku-social media. Iningi labo ngabantu abagcwele emazweni asediaspora abathanda umnumzana uChamisa, bebevele bahambe nje sikachamisa babuza abantu bakachamisa. So obviously abantu bakachamisa bazabatshela khona oko abafuna ukukuzwa. Kabazange sibabone bebuya kithi lapha emadorobheni kumbe besiye emakhaya besiya kuyenza lolu gcwayisiso. So abakwenzileyo asilaqiniso lesample yabo, asilaqiniso lesample size yabo, asilaqiniso le methodology abayisebenzisileyo, sibona sokuthiwa ngumphumela osukhona. Asikwazi ukuthi bebekwenza bengapi.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda sixoxela esecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Ikhansili yakobulawayo ithi labo ababethengisela esitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kule indawo kungakhiwa lapho abazathengisela khona ama vending bays ikampani ye Terracotta ekhangelelwe ukwakha ivinkili le shopping center kulindawo. Inkampani le ilokhe ingakakhi leli vinkili kusukela ngomnyaka ka 2015 ize ithole imvumo, njalo ikhansili yathi abathengisayo bengasungula umsebenzi bengameleli ukuthi kuze kwakhiwe. Embikweni owethulwe izolo unobhala waleli dolobho umnumzana Christopher Dube uthe labo ababhalisa emahofisini ecouncil eDartmoor bazathola indawo zokuthengisela zingasala. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu linyathelo elihle, njalo yikho abakuvumelana lekhansili futhi bazabangela ukuthi inziki yedolobho ingaqokozeli njengoba kuzasuswa abantu abedlula inkulungwane eyodwa.
So njoba naso labantu abaningi asebeku informal sector amabhezi maningi ngokutsho kwabo nangeplan yabo abantu abakhitshwayo ngokwazi kwami bayizi 600 and something then amabhezi terracotta yathi 1100 so kusho ukuthi kuzasala esinye indawo bese befaka ke bona labo abarejistileyo abaku-waiting list so sokufanele ukuthi bonke ngiyazi ukuthi kabasoze beyeneli kodwa ngendlela kwazi ngayo le ndlela esingama-association esithatha ngayo i-database abantu bethu bengakwana bengangena bekube sokusilela abantutshwane nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo njalo amaningi bangikhona abanye yibo bona labo abamelele ukuthi bephiwa indawo zabo so mbone ngathi kungavele kulungiswe bebiselwe then kube sokubonwa-ke abaseleyo ukuthi banganani sizananzelela ukuthi inani lizabalilutshwane as expected because abaningi badinga lapho kuledlelo khona abathethu babefakwe lapho okungathi khona akula business njengakoezesa le okungasahambiwe amajova so yibo bona laba abagcina besuka abanye besabalala bengena phakathi etown so imuvu le hhayi yiyo sibili esavumelana ngayo lo council ngoba siyahlala ama-interdepartmental meetings le-council sibonisana sibona ukuthi
ngezinye indlela abakho abazakhonona ukuthi abaphathwanga kuhle yi-council njalo labo abazashortlistwa bona-ke oyahamba phambili ngoba
ngokuphiwa izindawo kuzaqala kukhangelwe ukuthi obhalise kuqala ngubani so vele indlela yangkhona isithi council ezayenza ngayo izayenza kamhlophe kabanzi okutshenisela nge-transparency ukuthi kakula muntu ozagcina esala yedwa njalo futhi kuma-base ona lawo kulamabhezi ama-fruits and vegetable kube sokubuya amabhezi ama-odds and ends so vele nxa umuntu ubhalisile ngithi for example ubhalise wathi maybe uthengisa okunye okuthiyeneyo lalokhu i-city council elakho ibizo lakho lizabekwa eceleni kuze kumelelwe indawo ngoba silezi ndawo eziningi ezithiyeneyo for example sikakhayela esidolo kule ndawo eyama-flowers so nxa ubhalisile wegodini laphana ukuthi uthengisa ama-flowers it means vele kawusozungeni ngoba kula ndawo yokuthengisela ama-flowers so kumele ukuthi ibizo lakho liyomelela uzungeni lapho kunjani okuthengiswa khona into yakho leyo ofuna ukuyithengisa ikuthi nje kasingeke sisuthise wonke umuntu i-council vele kayisoze yafaya suthisa wonke umuntu even langikhaya endlini abantwana uzezomunye esithi mphawulele iqathe elincane kumbeni ngitheni but esikukhangeleleyo ku-council ukuthi inike at least bona labo babevele bekhona then kungasala ispace sokuphiwa-ke first come first serve ngoba kade sakhankasa sikhuluma since last year ukuthi ngabantu kabahambe be-register dark more ukwenza ukuthi bephiwe izindawo bebeku-waiting list kasazekwenze yedwa sizabuya thina njengoibulawayo working group sikhangelane kanye le-council sibone ukuthi ngobani abangenayo so akusoze kube lokuqilana okuthize ngoba sabe sikhangele sonke sivumelana njengama-associations
Alo ke ngonkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa okwele Equatorial Guinea usenxume umkhokheli walelo lizwe umongameli Theodoro Obiang Nguema Mbasako ngokusungula inhlelo zokuthuthukisa lelo lizwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amabhasi abakade ethwala abantu ngokungekho emthethweni duzane le-Centenary Park sebesukile baya kwenye njalo indawo engekho emthethweni duze lesikolo se-Evelyn ku-4th Street. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yani, lonke basakazi lishani konapho. Ya, ngicela ukungena ehlelweni Tonga Khande. Ngicela ke lisenzele kanje. Ngicela ke lidinga amanamba kababa lo kuthiwa nguMatshazi ophethe kwezemfundo enkaya. Limbuze uma kubana isikolo seprimary kosikhobokhobo under nkaya uyasaziyini. Lisibuzele njalo ukuthi okwenze ngafiki kuyini. Siyacela. Sicele esuse umuntu wakhe lowo owamfaka kulesi sikolo ongumphathi. Ngesizame ukuthi sivuse labanye isikolo sethu. Siyacela sidlulisele lo mlayezelo. Siyacela. Siphatheke kubi. Isikolo asisahambi labadala imihlangano ngenxa yokubana kabahambelane lo mphathi. Ake limsuse Matshazi. Kanti wafake esincane yinto kuwe ukubana ungavuli mlomo kuye. Siyabonga. Cela leli lizwi lidlulise ngoba isikolo sesidilikile. Siyatshintshwa amayunifomu, izingwane sezile mzila mzila esingayaziyo thina esikolo sethu. Sisafunda thina. Sange sibone iy'gwane ezidekorethiwe njalo ezithengiswa ngena lowo mphathi wesikolo. Siyabonga.
Studio 7 njani? Hhayi, siyabonga iy'ndaba ezimnandi elisithumelela zona. Hhayi, lo nyaka izanu la yazibona nela ukuthi vela ayengidobhe lutho yezwa vele noma abantu abathumela ama-voice note vele bakhala bonke kula muntu okhomentayo tizani right sonke sikhala ukuthi ayiphume lobe ngawina nje hayi siyayisirojoyizeki ngoba vele hlezi isiroba kodwa eqiniseni yona vele ayiwini izanu siyayisirojoyizeki kuphela izeki yiyabe isirobhile oba esekhawunta ama-vote yiyabe isirobhile izanu vele ayikiwini kekwisiqiniseko lokho baye siyayisirojwe yiyo kuphela izeki hhayi lami iyabonga
mphinde futhi emuva mina ivele umuvi khona mphuma lupani ndabuka selupani ku-41 ngitsho la mphosa amabili amathathu nesimo sezimbabwe phakathi nakwe-government sengathi lami ilizwi lami lingaphakama liyefikela phezulu kuzwakale engikukhulumayo lami isicebiso sokuba khona ye hhayi vele ilizwe liwonwa ngu-cotesin siwenka cotesinumbe kuthi ngucotesinosiwenga cotesinosiwenga hhayi babalo hhayi ngapha umuntu uyazigulela ngapha akasilanga kuhle ngapha kodwa wenza i-violence engajiphanga hhayi ucotesin siwenka vele nguye futhi emakile mina phakathi kwabantu bonke inkokheli zonke zisezimbabwe ba makeyena nguyenza ukuganga kuphela phala i-violence yonke le hambe tshaya abantu senzane faka amapholisa itarada zonke nguye ucotesin siwenka akulo uyabona umnango wakho yena kwakhe engakwenza kodwa vele kuzima ukuthi akwenze ngoba indlebe zamnango wakho zidlala izinto eziningi kakhulu elizwe okuthi kalaso isikhathi sokuthi ayenze i-violence kumbe ayenze into kodwa i-violence lingatshoni licatha mazibabweni i-violence yenziwa usiwenka akulo omunye umuntu oyenza phandle kwakhe nguye ohlanyela abantu banahamba bashaya abantu begamula abantu nguye akulo omunye umuntu nguye kuphela my only kuze ke yenza ibhomba ngo-2017 e-Ward 6 nguye futhi angazi ukuthi ukhula mbe ukhule kuyela emuva mbe ukhule siya phambili asazi ukuthi kade ukhula njani nalo baba ngamazwi ami mali ngaliphakamisela phezulu eli odiyo ingabonga kakhulu
Studio 7 salibonani linjani nga pho no thina siyaphila ngapha siqhubeke sibonga njalo idemokhrasi yokukhuluma lapha emsakazweni sibonga nina basakazi kodwa ngithawu bafethu asiyekeni ukuxwebhana asiyekeni ukuthukana asiyekeni ukuqiniselana ulimi singahlukana ngembono kodwa masingathukani and then mina ngithi phansi ngobandlululo ubandlululo luyakhe obandlululo lubuyisela isizwe emuva awube likhala ngawube lisho na abe lindebele kodwa ukubambana kumqoka no siyabonga kodwa udaba lwami lulana luthi khona eminyakeni eminingi makuzovotwa izano iba nama sponsored fly by night parties azo destabilize split ivote wenzela ukuthi yona isale phambili but this time around things are different umthwakazi emarape yiyo ezo splitter ivote and then umthwakazi angazi why bengathathi ama supporters kuzanu PF benqinele ukuqopha iCCC. Abantu beCCC bafuna ukwakhiliswa lena lifuna ukunqomiliswa. Ama vision ethahlukile. KuCCC injongo yokuvusa isizwe kube nenjabulo ezweni. Lini injongo yokunquma isizwe, yokunquma ilizwe. Hlukanani leCCC. Qophana abantu abalahlekile ngale kuzanu PF. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uqhubeke ngombiko wakhe wokusola abebandla lama-Republicans esedolobheni le-Wisconsin esithi baletha ingqubela phambili yele Melika emuva. UBiden uqale amazwi la ngolwesibili lapho esethula umbiko wesimo sesizwe i-State of the Union Address. Abebandla lama-Republicans bahoze uBiden lapho esethula amazwi akhe la. Ukuhlaziya udaba lolu siqoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Muzi Ncube.
Ngiyabonga mnumzana Gande. Simzwile sibile khuluma uMongameli uBiden. Umfolo wakhe lo ama Democrats sibile asi ujwayele inkulumo zangkhona izo zeneze ezivele zihlala zivela kuma Democrats nje eziyabe zigijimisa ukupromote ama social issues. Ama Democrats anjalo vele nje ufuna ukuthi be promote ama social issues njengakho khona ukuthi abantu baba le insurance njalo lokuthi ama police angahlukulu zabantu ezinto ze immigration policies zenezi ukuthi abantu nxa bengena lesebenzi zithola ukuthi maybe zingathola ama citizen eAmerica uyabona lemsebenzini lapha ekuthini umuntu kumele ukuthi akwanise ukuthi suke komunye umsebenzi aye komunye nxa umbhadala more money kungela cala uyabo. So into esesijwayele leyo sibili eyokuthi ama-Democrats ngabantu abafuna ukupromota kakhulu nje into zama-social issues zenezo ngoba babona ukuthi ama-Republicans ngabantu nje abafuna ukuthi bebe lobutsotsi-tsotsi bokuthi bengabhadali i-fair share yama-taxes. Njengoba simzwile uMongameli uBiden esithi ukuthi ama-oil companies bayenza ama-profit of 40 billion plus but azange bebhadale ngisho i-tax. So yena se-implement umthetho lo ukuthi ama- oil companies okumele abhadale 15% of ama taxes of what they make. Bakhohle ukuthi yiwakhweza ama taxes ngoba injwayelo esijwayeleyo leyo vele yama Democrats versus ama Republicans mnumzana Kanti.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini uMongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo?
Ya into ekhona lapha mnumzana Gande ukuthi uMongameli uBiden noMongameli uTrump behlukana ekuthini. UMongameli uTrump ube ngubusinessman sibili orana ama hotel akhe lama golf courses akhe yabona leri real estate business yakhe konke nje akwenzayo, you know, is a multi-billionaire sibili yabona. So into ze tax code lezi zokuthi abhadale ama taxes alesi into azijwayeleyo uyazazi lobugwelegwele bakhona ukuthi benza njani uyabazi sibi njengoba bona se-exposwa ukuthi ubebhadala izimali ezintutshwana kangakani ku-tax. Kodwa uyabona ukuthi into vele yama-Republicans phela leyo yokuthi bebhadala ama-tax amalutshwana kwenza ukuthi bebe le mali eningi uyabona.
Lo-ke ngumuzi Ncube isizalwane seZimbabwe evela kugabhu esilobela osihlala ngapha esigabeni seVirginia ubexoxa icingweni leStudio 7 eseIndiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Abafundi koBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi. Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa enganqoba uMongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gandhi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lamhlanje mtambama ngo 7:30.